Yeah, kuhle lo liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje silothando ake sizwe ukuthi uthando ngubani isibongo sakhe njalo ukuthi wenzani khona manje Thando sizakwamukela kuhlela
Inkbizo ngothando lenkosi Thuma izalwa enkayi ngikhulisele eBulawayo okwamanje ngithova ibhayisikili from eSouth Africa and then ngiyosuka eKenya leyo yisizini yami yokuqala
singathi kona uhamba lobani
ngihamba nepartner yami
ubani
Ubuso muzi mkandla.
So akusitshela ngohambo lolu vele lumayelana nalani.
Uhambo lolu ngesikhathi ngikhula benginesifiso sokubona amazwi and then angingikhona ukuthi ngiye esikolo sakhona. So ngaqala ubukela nje iYouTube, ngibukela nje abantu ngabona ukuthi kunamantombazana awu-2 awe Kenya ade betravela from country to country. Okutsho ukuthi bebehamba ngendlela. So lami ngaba inspired ngakubulela khonokho abakwenzayo ngathi hayi lami one day ngizazibona ngisiya eGhana ngizazibona ngisiya eKenya ngizazibona ngisiya le so last year ngithe ngihlangana nepartner yami uVusumuzi laye ngamthola ukuthi naye vele ubefuna vele laye ukuthavela kodwa na yena yenza lokhana kwe-hiking ethatha ama-track esiya kwelinye ilizwe so zase sifuna ukuthi no kungaba ngcono ukuthi thobe amabhayisikile Ngoba besibone labalungu laba abasuka eEurope bechova nabo amabhayisikili eAfrika. So ngathi hawu manje awu bekhona ukukwenza, lathi siyakhona ukukwenza. So lathi siyabuka nje umhlaba, siyafunda okuningi ngama-cultures wethu awe-Afrika yethu.
Singathi-ke lisuke nini lapho lisuke khona? Besekapa yini kumbe lisukele ngaphi njalo liyafika nini eKenya khona?
Sisukele eJohannesburg eSoweto, sisuke mhlaka 10 April saya eLesotho. Saya eSwaziland, saya eMozambique, manje siseZimbabwe. eKenya sizofika ngabo September.
Manje lesabi yini njalo ukhona umuntu olifakela imali ukuthi likwenze khonokho?
Hayi akunabantu abasifakela imali. Isponsor sikalitholi kodwa nabakhona laba besingathi maybe singathi asila kudla bethi hayi sizolifakela lokho sinakho okuncane ukuthi sithole ukudla there and there.
Khathesi lingabuka khona njalo lizasuka neZimbabwe.
Manje siya eKwekwe siduze nokuya eKwekwe okutho ukuthi namhlanje solala seKwekwe and then kusasa sishone seKwekwe bese sisiyavalelisa umama kaVusumuzi eGokwe bese sibuya sesuya sesiya eVictoria Falls sesithuma nje sesisiya eZambia.
Ye namhlanje kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba besixoxakelo Thando Mjuma udabuka khona ngale-ke enkayi khona manje usemgwaqweni uya kwele Kenya uhamba lomkakhe sibili kwakhanya ngazani bathakazelela untshelelezane basuka-ke eJohannesburg babhodabhoda kwamanje sebekwele Zimbabwe ye baphisa ukuthi libaxhase phela ye zamane lingakuzama sibona ukuthi kungenziwani hayi-ke kwalomhla sima lapha-ke kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba